Amalungu ezaniPF asephakathi kokukhankasela ukhetho lwama-primary lokudinga ozamela leli bandla ukhetho lwelizwe njalo sekuphuma imibiko okungezwani phakathi kwabalandeli bebandla kubangwa izikhundla. UMarupo oncintisa kulolu khetho uthi abalandeli bakaNcube baphambili ekwethuseleni abantu ukuthi bangamsekeli.
Engoma le ndawo kuthiwa John Dibu le Mkhalipi yadatshulwa nguJoram kwingatikiti ongukhansila khona ngathi is even intimidating people threatening to ban them ezindlini zabo ubatshisela ezindlini. Lami nginje yes actually made a threat ukuthi I'm not going to reach the 5th of May and they have got some witnesses to that effect.
UMarup uthi usekhweze lolu daba emapholiseni njalo omunye wabalandeli bakhe sebalekele umuzi ngoba sesabela ukuthiselwa endlini.
Ya ngivele emaphoyiseni, I've reported, I've opened the docket and i-docket number yakhona ngilazi. Yeah, nacho is the councillor is telling people ukuthi khonena they shouldn't actually put ama-posters ami because I'm here to challenge the sitting MP.
Ibandla leZANU-PF likhangelele ukuqhuba ukhetho lwama-primary ngesonto njalo labo abancintisayo bahamba bekhankasa bendawonye. Kula malunga leli bandla afika phose ikhulu loba nje kulezihlalo ezifika phose amathumi amabili ezedale lephalamende lesenethi. Imbiko ethole iStudio 7 iveza ukuba amakhosikazi u-Alma Mkhwebo Loren Kibi labo baphose badle phana lapho bekhankasa. Laba ngabanye abakhangelele ukuncintisana ukhetho lwesenethi eGwanda. Amapholisa axwayisa uZulu elizweni jikelele ukuthi azabopha iloba ngubani ozaphatheka kudlakela lwezombusazwe, kukanti uMongameli Emmerson Mnangagwa laye uthembisa ukuthi uhulumende wenza imizamo yonke yokubona ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula. Ngingu-Albert Ncube wendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.